angabe ngikuhlangana lakho lokuthi tata ukuthi ngimbone abantu emaralini uaddressa thousands of people ukuthi abantu bakunikile imbono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani owakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakona into ezingani kahlela azihlelwanga kuhle nxa zisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sihlezi ngikukhuluma ukuthi hayi ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna ukunikwa nje ithuba elingcono ubaba uPresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizwe leli sibone ukusuka ngathi kuliwa ngathi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu bonabo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into edlulayo le kithi ekuthi abantu bami befunda ukuthi nxa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibone into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani sisapoteni uhulumende nalowo khona sibone into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababongi sile abantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo kose ukuthi bathi bona abethi kumele kwenze uthithi upresident kwenze ukudala ukuletha umsindo nokunye nje okungaqedakaliyo okunjengokungabangi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimsi abayi-investors abuya elizweni lokuthula kodwa elizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu
ngaleomomonjaloloba kunjalo-ke gawule bathi ibandla lezanu-p f seliyehlulekile phela njengoba-ke siyabona ukuthi umuma unjani elizweni.
Mina ngibona ngani kimsi umuntu othi ibandla lezanu-p f seliyehlulekile umuntu olenjongo injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi kuthatha yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela ivoti ifuna kwala bantu bebaphilayo abaphile phela abantu asitreteni i-environment nalana econducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele basesekuceleni kwelanga abantu bezidicidile kuhle yoko lokuthi khonokho bayabesebe ngezinye indlela khonokho abakwenzayo bahlale njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi kuthiwa kuyarigwa i-election ngendlela enjalo bayasebe riga umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yeso ithi thina ngesilungu isapotethi isapotethi enkulu kakhulu akulenye isapotethi eyendlula naleyo.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili baba Gawule khonokho ukuthi bathi ukhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani?
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uChamisa uthana abe ngupresident nxa ekhayela khonokuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade into engxa uChamisa ngumuntu olwesihawu lozwele labantu bakhe beZimbabwe ukuthi hayi bantwana beZimbabwe into esiyifunayo ukulungisa njengomnangagwa sokwenzakele khona okwenzakele esekhona laphana uyathembisa layo ukuthi uyalungisa baba mnangagwa akubone phela ukuthi la uyalungisa sisebenzeni siye phambili sinikane namaqhinga abantu baphile ngoba yinjongo kuphela ngaphandle kokuthi omunye umuntu ezitela ukuthi yena ufuna ukuba ngupresidenti laye kodwa ilizwe silizwe lilodwa gibsi uhlupho silala ngabe silamazwe amabili ngabe siyamnikela inye ilizwe laye ebe ngupresidenti but okokathesi asidedeleleni khonokho okukhona kuze kuyefika isikhathi seneso ithemu likamnangagwa liphele yikho bezangena-ke bancintise futhi nxa umnangagwa engayenzanga kuhle bese besitsho ukuthi hayi lapho umnangagwa wayenzanga kuhle kulokhu lalokhu 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 thena sifuna ukulungisa lokhu bekwejule ebantwini khonokho kodwa okokathesi gibsi yikudala uhlupho olukhulu phakathi kwelizwe ukuthi abantu ama-investors abalekele emuva abantu sebephila nzima ngento ezenziwa ngabomu isapotage oyibonayo njalo isapotage yabona isho ukuthi i-gips ivela kume lakuzanu-p f kwabo kulabanye abantu abasapotaja inhlelo zikahulumente laku-nd c bona bayasapotaja futhi laba inhlelo zikahulumente yonke indawo kulabantu abasapotaja hayi bakithi akele sixolele bona abantu esike siboneni ilizwe lichombuluka lisiya phambili sibanikeni ithuba obaba upresidenti umnangagwa akayenze laye akwenyelisayo sibone nendlela akhuluma ngayo nendlela ayenze ngayo izinto kusesemasinya ukuthi sitakula lutho solwenziwe one day sure kuthi sokwela nto yolwenziwe umthuli uthi ekhuluma kade wathi hayi into enehlisa about 6 months down the line sase sikhangela sinibona ukuthi mhlawumbe enxa esiyehlulekile laphana kodwa kunye sikwenziwe laphana yikho lapha singaqasa khona ukuthi sikhulume sikhula siya phambili kodwa namhlanje sishwa kithi umntwana wakwazalwa khonapho mhlane kwathi wavule egijime echaya isiqubu